sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Belingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 2 Mpimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
So ukuhlaba lokhu mbono ukuthi kuzamvikela ukuthi ngabambi igcwane le COVID-19. Ukuvikeleka kwami ukuthi kuyikuvikeleka kwemuli yami futhi lakho. Ngake ngabanjwa iCovid ngo November last year. So ngiyazi experience yakho, ngiyakwazi ukunjani ukuba la iCovid, ubuhlungu bangikhona.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili lamuhla kobulawayo kuhlatshwa intatheli zindaba ezimbalwa.
Lokhu yikucatha nomunye ukuthi umhadi uzayinile uphumede esihlalini esikhulu kangaka sokuba ngu-vice president uqotshiwe. Njengoba sitshilo sathi impi yomdeni ayingeni, kambe ngumhadi yedwa yini uchiwenga laye.
Ukwehla esihlalweni kube ngumsekeli kamongameli welizwe izolo umnumzana Kembo Mohadi sokuthiye uZulu lengcwethi yezicubungula ezombusazwe sithandabuza ukuba ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Abanini kampani bakhuthaza uhulumende ukuthi abavulele amathuba okuthi bathole indlela yokuboleka imali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuhlatshwa abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili lamuhla kobulawayo. Intatheli zindaba ezimbalwa zibonakale lazo zihlatshwa. Intatheli zindaba lezi ezihlatshiweyo zithi ziyajabula ngoba ziza kwenelisa ukwehlisa amathuba okuqinelwa yigciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UTanaka Mrerwa oyintatheli zindaba esebenzela inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology uthi ukubone kuqakathekile ukuthi ahlatshwe. Enye njalo intatheli zindaba yakobulawayo u-Abigail Kupe usekela lokhu.
Mina ngijabule kakhulu ukuthi ngihlabe i-vaccine le-COVID. I know kulama misconceptions amaningi about it, but njengomuntu ohlala ekhumana labantu emsebenzini, umuntu ongiyahlangana labantu abaningi banxa sidinga story, so ukuhlaba lokhu mbono ukuthi kuzamvikela ukuthi ngabambi igcwane le COVID-19. Ukuvikeleka kwami ukuthi kuyikuvikeleka kwemuli yami futhi lakho. Ngake ngabanjwa iCovid ngo November last year, so ngiyazi experience yakho, ngiyakwazi ukunjani ukuba la iCovid, ubuhlungu bangikhona.
UDokotela Rogers Magigo osebenzela kobulawayo uthi akala nkinga athe wazibona ngemva kokuhlatshwa.
Engingakutsho ukuthi emzimbeni ngikahle, ngiphongulala nzinzwa nje ukuthi ngihlatshiwe engalweni, kodwa ngivuke ngi-right, ngatshona ngaya emsebenzini lanamuhla day 2 lokho ngiqinisaka. Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media. Ziyo lokulalela abakhuluma abangakwaziyo, amanzi iphansi lonke jikelele liyahlatshwa ama-vaccines. Ngakho akula okungasimisa thina njengeZimbabwe ukuthi lathi sithole i-vaccine. Asabenze vaccinate abantu, impilo zethu zibuyele siqhubeke kuhle.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngokuthi kungani kuqakathekile ukuthi intatheli zindaba zihlatshwe.
Sibe lama journalist intatheli zindaba ababuyile uzovaccinatewa, so lamhlanje silabo ukuthi labo bevikeleke ku-COVID-19. Siyabonga ukuthi uhlelo luhambe kuhle ngoba babuyile bavaccinatewa, njalo bevaccinatewa bebesibakhumbuza abempila kahle kade bebakhumbuza ukuthi i-vaccine isebenza njani emzimbeni. Ukuvaccinatewa kwe-frontline workers anjenga intatheli izindaba kuqhathekile ngoba kusitshengisa thina ukuthi labo sebeza reporter ngevaccine ngendlela eyiyo iqiniso. Siyakwazi ukuthi there's a lot of misinformation.
Umqondisi wogatsha lwezempila kahle kumunicipality wakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi abakahlanganisi inani lasebehlatshiwe lokhu lolu hlelo lusungulwe ngomvulo weviki edluleyo. Izolo uthi bagqibe bengaphezu kwenkulungwane ezimbili kodwa inani leli lilakho ukukhuphuka ngemva kokuhlatshwa kwentatheli izindaba namhla. Ebuzwe ukuthi uhlelo lolu luza kwengezelelwa na, uDokotela Sibanda uthe amajekiseni ayenela ukuthi baqhubeke behlaba kodwa akukabi sobala ngoba kulezinye indleko ezidingakalayo ukuthi uhlelo luqhubekele phambili. Ihlandla lakuqala lohlelo lolu likhangelelwe ukugqitshwa kusasa ngolwesithathu lapho okukhangelelwe ukuba kube sekuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye i-6600 kuthi laba abahlabileyo baphinde njalo ngemva kwamalanga phose afika inyanga i-28 days. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Wehla esihlalweni kobe ngumsekeli kamongameli welizwe izolo umnumzana Kembo Mohadi sokuthiye uZulu lengcwethi ezicubungulayo zombusazwe zithandabuza ukuba ngubani ozathatha isikhundla lesi. Idale laphezulu elezanu PFL Politburo liyahlangana kusasa lapho elikhangelelwe ukuphatha lolu daba kabanzi. Kodwa isinqumo sokuba ngubani ongakhethwa kuleso sikhundla sisezandleni zikamongameli Emmerson Mnangagwa phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Imibiko ephuma ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini ithi uMnangagwa akasoze amxotshe ebandleni uMohadi kodwa ulakho ukumnika isikhundla. Abanye njalo ngabathi uMnangagwa ulakho ukuphuza ukusho ukuba ngubani ozathatha isikhundla sikaMohadi amelele umhlangano omkhulu owe-Congress oka-2022 akhethe ozathatha isikhundla lesi. Isisekelo sombuso sebandla le-ZANU-PF sithi ibandla leli kumele libe labasekeli ababili abakhethwa kuhambelana lomanyano e-Intercourt bekhethwa ngumongameli webandla. Nxa isisekelo sebandla leli singaguqulwanga, uMnangagwa kumele akhethe umuntu owaye ku-PF Zapu lona eliyabambana le-ZANU ngo-1987 phansi kwesivumelwano Unita Court. Umnumzana Steven Sibanda, ingcitshi ecululeka ezombusazwe uthi inguquko eyenzakala kuZANU-PF ngo-2017 isiguqule indlela abantu abakhethwa ngayo ezikhundleni.
Uma sikhangele umsekeli kamongameli welizwe uKembo Mohadi ubesuka kuZapu, so sokutsho ubana isikhundle sesivukile kuhulumente ngesimemba yeZapu. So silabo baba Simon Khamoyo, silayo baba uBeth Mpofu, njalo silayo baba uChingadube. So ngabanye ke abantu ngabakhangelela ukubana yibo abazakhethwa ukubana bareplace odenga umsekeli kamongameli welizwe uComrade Kembo Mohadi.
Enye njalo ingcwethi ecubulunga ezombusazwe umnumzana Alfius Mapuranga kulombono owehlukile lukaSibanda.
Nguye ozakuba akwanise ukuthi nxa bangasebenzisi ukwenza kwabo ukuthi bathatha umuntu ovela ubutho. Ngibone uPhilip Valerius Banda nguye ngani bazamritayisa bahle bamfake futhi ku-vice president. Lokho kuyenzelwa futhi ukuthi akasoze ayenze enye into ngoba uyabesephansi kuka-Emmerson Mnangagwa. Umpofu lokhaya moyo hamboni ukuthi bangakhwanisi ukuthi bayekhona.
Ngaphandle kukamoyo lwesibanda, abanye njalo baphosela amanye amabizo anjengomnumzana uBeth Mpofu lomnumzana Chingadube. Umnumzana Henry Chigodo isakhamuzi seHarare omunye wababona angani uDube angaba lethuba.
Mina ngicabanga ukuthi singafaka uChinga lapho kusuke khona umnumzana uMohadi ongcono la. Labo Matema, labo Khamoyo, Valerio, ngibona ngathi ngabantu abangagcina besiphambanisa ila kusasa. Umdala uchinga ungcono ngoba umuntu ongani usekhulile laye, i-corruption engayenza kancane ngoba umuntu owayenza i-corruption laye kudala. So hayi, siyamcela ukuthi xa engakwanisa ukungena kanje njalo ingqondo yakhe njengomuntu owaye government le kamgabe engakwanisa ukuyenza ukuthi lazi izinto zikwanisa ukuthi abantu bexabane phezulu kunangale. So hayi, kangena ujinge nalo singakuthi.
Kodwa abanye njalo bathi kulabantu abaningi umnankagwa angakhetha khona ukugocela umnumzana Ken Mathema ngoba wayekuviyole Zipra njalo wasebenza phansi kukamuyi uDr Joshua Nkomo njalo oba ngumphathintambo wendaba zasekhaya owyisikhundla esake saba lomohadi lomuyi umnumzana John Nkomo. Kodwa bebandla lezaphu elibunjwa yilabo abaphuma kuZANU-PF kumanyano we-Unita Court bekhokhelwa ngumuyi umnumzana Dumiso Dabengwa bathi kabalani lokwenzakala kuZANU-PF. Okufakaza isikhulumeli saleli bandla umnumzana iPitule Maphosa.
Sokudlule iminyaka engu-11 okwamanje sibanga owesi-12 since ibandla lezaphu laphuma ku-Unita Court okuyinto eyenzakala ngo-2009. So ngalokho asila savelo ekubeni ubani othathe isikhundla bani ebandleni leZANU-PF njoba singasomalunga eZANU-PF izaphu libandlela izimele lodwa.
Umnumzana Dafazwa Mgwadi, isikhulumeli sebandla leZANU-PF, uthi umhlangano wabo wakusasa awulandele isikhundla esishiwo nguMohadi.
Yes, I can confirm that the party's politburo
ngiyatsho ukuba iqula lebandla elepolitburo liyahlangana kusasa mhla ka-3 kumbimbili ngumhlangano wansuku zonke.
Abanye ababekuzaphu abacatshengelwa ukuba bangakhethwa ukuthatha isikhundla lesi bagoqela unkosikazi Judith Ncube ongumphathintambo obona ngebulawayo owayengumphathintambo we-Mashonaland West umnumzana Ambrose Mtiniri. Umphathintambo wezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye. UMohadi uchiye isikhundla ngokuya ngeke kukhulu ngemva kokuba kuphume impiko yokuthandana kwakhe labesifazane abaningi abagoqela abendileyo abasebenzela eofisini yakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje sokuvele impiko ethi obengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi wachiya isikhundla sakhe ngeviki edluleyo hathi izolo. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli sehofisi kamongameli umnumzana George Jaramba eloba enkundleni yokuxhumana eye-Twitter. Kodwa lokhu kubangele abazi ngezomthetho bathi uMohadi engaba wephula umthetho ngokuhlala esikhundleni okweviki yena esesithile. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomthetho umnumzana Love Momaduku ongumkhokheli njalo webandla le-NCA uthi umthetho othi kumele umsekeli kamongameli welizwe asuke esikhundleni kungakedluli amahola ngamachumi lambili lane ayisiwo osebenza okwakathesi ngoba isisekelo sombuso asikaqali ukusebenzisa inhlamvu zemthetho ezafakelwayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi lolu daba ngolomndeni lanxa kusobala ukuthi uMohadi waqotshwa kazange aziphumele ngokuthanda kwakhe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Lokhu ikucatsha ngomunye ukuthi uMohadi uzayinile uphume yedwa esihlaleni esikhulu kangaka sokuba ngu-vice president uxotshiwe. Njengoba sitshilo sathi into yomdeni ayingenwa, kambe ngumhadi yedwa yini? UVP omunye uChiwenga laye ulohlupho lembuli yakhe umkakhe bayahluphana kuyangise ihofisi kapresident. Ngubani ongabe waqala ukuresigna uma besithi ubaba uMohadi uresignile? Kungenani thina be-MDC esithungamela ngubaba u-Advocate Chamisa sithi kumbe uxotshiwe, mbu resignile, mbu uyabusa, akula additional value kithi ngoba vele kumbe ungu-VP, mbe uresignile, mbu uxotshiwe, akuncedi sapho lweZimbabwe ngoba vele konke okwenziwa umbuso weZANU-PF ngamanyala kuyayangisa. Ngalokho mahlabe Zulu, sikhuluma nje ngoba ba presider over national issues. Sikhuluma ngenxa yokuthi laba bantu bamba izinto zabantu jikelele njengabantu abagalela konke. Ngabe vele asikhulumi ngabo.
Manje kukhona lokhu okwenzakeleyo, sifundo bani singasithola?
Into efanele sifunde ukuthi umbuso ngamaZulu, nangu umuhadi sexotshiwe esembusweni. Kanti ngabe kuthiwa ngumbuso ojike umbuso oqondileyo wabantu, ngabe i-government yonke nje jikelele idissolvile waqalisa kutsha, ngoba iofisi kamphathi welizwe upresident singcolile bhudlu iyanuka okwamanje. Okunye fanisi kugcizelele ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi upresident umekhethwa fanele ekhethwe le running mate, lokho kuthi uzabe ekhethwa lo muntu ozaba nguvice president wakhe. Kodwa nansi iZanu-PF ayikufuni. Ngabe kuthiwa umhadi wakhethwa ngabantu, upresident ebengasoze imxotshe mahlayana nje ngoba uyabe ekhethiwe ngabantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sihlolisisa ukuyekethiswa kweziqondiso zohlelo lwe-COVID-19 lockdown kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 Sinopharm vaccine. Saphinda sikhangele impilo yomculi obesaziwa ngomdumo we-Zim Dancehall u-Soldier Love ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Kwesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukukhula umsindo ukukhuthaza kubana usiba lukhulu wesabelo seNew York umnumzana Andrew Cuomo ehle esihlalweni ngemva kokuphuma kombiko ukuthi sokulomunye owesifazane oba ngowesithathu othi wahlukunyezwa kwezocansi nguCuomo. Ngomthethondaba usuvumile ukusiwa kwele Japan kwezizalwane ezimbili zeMelika ezinakanela ukubana zancedisa owayengumgcini sihlalo wenkampani elungisa izimota e-Nissan uCarlos Ghosn ukuba abalekele icala ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyo ngomnyaka ka-2019. Ababili laba babikwa kungubaba lendodana yakhe asebeza kuyathonisiswa emthandaba wakwele Japan ngaleli cala. Inkulungwane lenkulungwane zabantu ezibhalise ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane ye-COVID-19 vaccine ebulenjini zizibone sezibhekane lenkinga ngemva kokuba sokufunyene ukuba indlela ezibhalise ngayo ekhasini elekolitshini le-University of Texas belingaqondanga ukubangele indwendwe ezinde kakhulu zabakade bemelele ukuhlatshwa. Iziphathamandla kade zibona ngalolu hlelo zihle zamisa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ngalelo langa baphindiselwa emakhaya. Amantombazana angamakhulu edlula amathathu kwele Nigeria athunjwe ngabalo abecwatsha abedlulisa amalawulo esigabeni esinenyakatho ngokuya ngentshonalanga yelizwe esezansi. Bakhululwe njalo okwamanje basahlolwa ngabezempilakahle andubana baphindele emilini zabo. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele Niger owake waba yinhloko kahulumende yalelo lizwe uHama Amadou ucine evalelwa ngemva kokubuzisiswa okwensuku ezintathu ngecala lakhe lokuphatheka ekuchotshozeleni udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho olusandakwenziwa kulelo lizwe.
ukusilela kwemali elizweni kakhulu eyakwamanye amazwe kubikwa sokudalela osomabhizimusi ubunzima bokuswela imali yokubhadalela indleko zokuthi amankampani aqhubeke esebenza. Abanini inkampani bakhuthaza uhulumende ukuthi abavulele amathuba ukuthi bathole indlela yokuyaboleka imali yakwamanye amazwe emabhanga agoqela lawo kwamanye amazwe besekelwa libhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi lamakhampani lithi ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe kubangela ukuthi amabhizimusi abo engathuthuki. Kodwa usiba lukhulu webhanga elikhulu ele Reserve Bank, uDokotela John Mangujika, uthi uhlelo lomkambo wokuthengisa imali yilo olungcono ekulungisiseni udubo lwemali olubhekane lamakampani. Abamabhizimisi laba bakhala ngokuthi umkambo we-Foreign Currency Auction Trading System awusebenzi kuhle, ngakho balutshwana abathola imali le kuthi abayitholayo bathi iyaphuza ukufika kibo. Umnumzana Leonard Moyo, omunye wabo somabhizimusi bakobulawayo, upha umbono wakhe ngafisa ukuthi uhulumende akwenze ukulungisisa lolu dubo.
Uhulumende kasinike ilungelo lokuthi siboleke imali phandle kwelizwe, njalo esivumele ukuthi sibhenke phandle kwelizwe, ngoba lapho kubhenke elizweni sesehlulekile ukubhenke elizweni. Uyabhenka imali kayitholi, ungaze ubhenke kuyi-foreign currency awuyitholi. So uhulumende kasinike amalungelo wethu ukuthi sizibhenkele imali phandle kwelizwe, esinike ithuba lokuthi sikwanise ukuthi sidraw imali lezana sizisebenzise elizweni, sihambe siyobhenka sidraw imali lezana sizisebenzise elizweni. Ngenye indlela engavusa ilizwe ngendlela engasozikhatha.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, elilunga njalo lomanyano wenhlanganiso zezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Union, laye upha umbono wakhe ngemali yakwamanye amazwe.
Khanya ungathi kulomqondo wokuthi ama banks avunyelwe ukuthi aboleke imali outside Zimbabwe, kuyindlela yokuthi ingxenye kuncedisa ukuthi le imali emzini ibe khona ku-circulation. Siyakukhola ukuthi njengelizwe sile bank enkulu, i-Reserve Bank of Zimbabwe, ekhangela ukuthi kube yiyo eletha izimali, kuthi amabhenki la amanye nxa esefuna le imali emzini ukuthiwa yi-forex, kukhangela ukuthi bona kube yiyo esenika ama-banks leyo mali. But ngazobuya umqondo nje kusho ukuthi kusegcina ukuthi silo hulumende osevuma ukuthi usehlulekile ukubana.
Umnumzana Ambrose Sibindi wengeze ethi inkinga ziningi ekudingeni ukwebolekwa imali ngamabhanga.
I-collateral leyana ukuthi isiqiniseko sokuthi ama-banks leyo mali bazayibisela iyabe isivela ngoba hlama ama-banks bele sazi ukuthi a-local esingathi ngakhona apha kuphela ngekho ndawo. Kodwa ke eZimbabwe ukuthi ungananzelela vele siphila ngokuthi okwethu yizaba nje ukuthi siyabe sizama, yiyo into esihluphayo. Asilandele esiyibamba ohle siyibambe sithi sesiyibambile ukuthi le izasebenza, okuningi kufanisela nje ukuthi engxenye lapha, engxenye lapha, engxenye lapha. Kodwa ke nxa sesiya sule qinisweni bekufanele ukuthi i-Reserve Bank kube yelo mlando ukuthi ilethe i-foreign currency elizweni. Njalo okunye kuzananzeleka kulabanye ama-banks, kulabantu abasingathi kulo kuganga kungathi i-corruption. Kungaba njalo engxenye futhi kuzaletha amanye amaphamanya ezinhlupho abantu sebeganga.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association uthi imali iphiwa abantu abalamakampani abhalisiweyo, hathi abaphila ngokuthengisa.
Abe lama nostro accounts bebhenki abakwazi ukuthola imali yabo ebhenki i-USD. Kodwa engikwaziyo i-facility yakhona forex allocation is meant for makhaba that are registered. Nxa yekho registered then you can't access that.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi umnumzana Effort Ncube uthi kudingakala ukuthi amabhizimusi abe yiwo aba lenhlelo zokuthi imali le itholakale.
Kunzima ukuthi i-foreign currency itholakale kuzolo nxa ngabe umkhonomi ungayikhiqizi leyo mali. Idingakala ukuthi i-industry ibe yiyo eyakhayo leyo mali. Ayikho enye indlela yokuthi i-foreign currency ize ifinyelele ebantwini bonke ngaphandle kokuthi i-economy ezomnotho zisebenze ngendlela efaneleyo, kuthengiswe impahla ezisuka eZimbabwe ziye kwamanye amazwe eziye buya le mali. Nxa ngabe sisamukela konke okuvela kwezinye indawo singathengiseli izinto kwamanye amazwe okuthiwa yiku-exporter, ngeke sibe le mali engakwazi ukufinyelela ebantwini ngokuhlukahlukana kwabo. Okwenza ubone iphelela ku-industry ngayo kwabanye kungoba iyashota.
Abamabhizinisi baveza imbono etshiyeneyo ngamaqhinga angathuthukisa amabhizinisi lokuthuthukisa umnotho welizwe. Abanye bathi sebesehluleka ukuqhubeka ngomsebenzi ngoba imali abayitholayo kuhulumende incane kakhulu njalo bayaphuza ukuyiphiwa, bethi kungaba nganeno nxa bengavunyelwa ukweboleka imali emabhanga aphandle kwelizwe anjengabo Africa Export Import Bank lamanye. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhulumende uthi izikolo zizavulwa mhla ka 15 kuyona le inyanga. Lokhu kuphume emhlanganweni wedale le cabinet oyenzwe namuhla eHarare. Kunjalo nje ukuvulwa kwelizwe ngoba kwekethiswe imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le coronavirus lokunakuhle kwezulu kukhangelelwe kuvuselela umnotho welizwe. Kodwa abamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi bathi kuza kuba nzima ukuvuselela umnotho ngoba bengelamali yokwenza umsebenzi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli zindaba ngempela sonto ukuthi ukuvulwa kwelizwe kuzabangela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke, lentengo yempahla emqoka ezitolo yehle kancane. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Masimba Kutshela utshele iStudio 7 ukuthi lanxa ukuvulwa kwelizwe kuzaletha ububelo, imithetho elawula ezamabhizimusi izaqhubeka isenza kube nzima ukuvuselela umnotho welizwe.
Ukuyekethiswa kwemigoqo le COVID-19 ngibona njengani kunganceda sibili, njalo kuzanceda ukuthi i-economy iqale ukuvuka. Njengoba sikwazi futhi ukuthi ama-borders ebevaliwe, ikakhulu i-border le Zimbabwe le-South Africa, lapho esikwazi ukuthi into eziningi esizithengayo zivela e-South Africa. So kuzancedisa ukuthi into zihambe kalula phakathi kweZimbabwe le-South Africa. Kuqalisa ukuthi unceda ukuthi i-economy ivule. Kodwa siyakwazi thina ukuthi kulokunye njalo okumele kwenzakale, ikakhulu xa sikhangele imithetho kumbe ama-policies awe economy yethu ukuthi kumele lawo alungiswe ukuze i-economy yethu iqalise ukuhamba ngendlela esiyikhangelele yona.
Manje pho njengoba abamabhizimusi amancane bekhala ngokubana imali abalayo bangene enkingeni ngenxa yokuvalwa kwelizwe, ubona ungani kuzaphathisa nakho ukuthi bavuselele amabhizimusi abo ngesikhathi lesi ilizwe elingaselivuliwe bona bengelamali?
Ngokubona kwami kuzaba nzima sibili ukuthi amabhizinesi amancane asukume ngoba imali ababelazo sisebenze ukubhadala irent lokunye okungama-costs ebekukhona kungasenani ukuthi bekule lockdown. So aloba uhulumende angenela abanike imali eyokuthi bancedakale, amanye amabhizinesi zimbona njengani azafala ngoba bayabe bengelayo i-capital eyokuthi baqhubeke besebenza.
UMnumzana Masimba Kutshela yingcwethi ecubungula ezomnotho, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 luqhubekele phambili lamhla kobulawayo okuhlatshwe kona intatheli zindaba. Ukwehla esihlalweni kobe ngumsekeli kamongameli welizwe izolo sokudale umbuzo othi ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.